Kubuhlungu kakhulu lapho sesingena khona. Okokuqala, kuliqiniso ukuthi abantwana lanxa kungakhezwanga amasizi kuzaba nzima ukuthi bafunde. Sikhangelele ama-uniforms, sikhangelele ukudura kwamabhuku, sikhangelele nazo zonke nje izinto ezidingakala esikolo. Okwesibili-ke, nxa uhulumende laye futhi esithi kungakhwezwa, uyenza ingani uvikela abantwana kumbe abazali, kodwa-ke uyabalimaza ngoba imali ekhithwayo kathesi $10 le kayithengi lasinga. Yokumele ithenge-ke amagetsi, yokumele ithenge amanzi kamunicipality, yokumele incedise inhlelo zesikolo zonke. Izinhlelo lezo zigcina zonke zingabambeki. Mina ngikukhomithi yesinye isikolo sikahulumende. Ngesikhathi esedlulileyo besithi singakhiphi $500 sithenge amagetsi yekhemu yonke. Kodwa kathesi sesizavala, besithi singakhiphi $500 sithenge amagetsi eviki kuphela. Okutshengisa ukuthi amagetsi akhwelile. Nxa sisithi ngapha kusiza soze sikhweze, kutho ukuthi siyabe sidlala practically kuground akusoze kusebenzeke. Ikanti-ke nabazali imali kayikho, uhulumende nguyomele abone imizamo indlela akubhalansa ngakhona ukuthi ezikolo kusebenzeke, njalo labazali benelise ukuthi bahlawule inhlawulo ezikhona. Kumele silungise izinto lezisindawonye.
Babankomo, uyavumelana lakho yini ukuthi ukutshabalala komnotho kuphazamisa imfundo yabantwana, njalo uthini ngodaba lwenkulumo ezizanywa ngubaba Mbeki?
Ngibona ingani inotho yelizwe lonke isemfundweni yabantwana, njalo nje abantwana uma izikolo zivulwa umzali wonke ukhangelele ukuthi umntanakhe ahambe esikolo, ngoba kuyilo ilifa eqathekileyo angalithiyela umntwana. Ngibe sengibuya lapho ukuthi ezikolweni ngibona angani izikolo nezikolo phela angithi vele yizo ezihlala phansi zilungise ibhajethi yokuthi umnyaka nxa ugcalisa siza kwenza lokhu nalokhu uhambe kanje. Beceda lapho babe sebehambisa kuhulumende ukuthi kwenziwa kwathiwa yi-approval. Ngibe sengibuya lapho ababa Ndlovu othi ibandla lezanupf alifuni ukukhuluma lani kumbe upresident welizwe ubaba u-EP afuni ukukhuluma lani. Iqiniso elikhona yukuthi lina yini elingafuni ukuthi libuye ekukhulumeni lebandla lezanupf? Lifuna ukuthi lina likhethe ukuthi ubani ngiyongenayo, ubani kangeni kulezi zinkulumo. Lapha umongameli phela munye owelizwe. Uma sesifanele sihlaleni phansi sikhulume sifanele namacebo, angithi sipha amacebo kulo onguye okhethwe ngabantu ukuthi akhokhele ilizwe okweminyaka le emihlanu ekhona abakhethe ngayo. So ngaleyo ndlela thina sikhangelele ukuthi lina baba Ndlovu njengabanye bethu abakhona elizweni lethu esiphikisana sisonke singuma-elections, i-election sidlulile. Uvumani-ke phela la umthi libuye lihlale laphana litsho ukuthi lowo ngu-president welizwe leZimbabwe. Sahambe emakhodi lafika ngale latshela ukuthi abantu bawinile ngoba labo bekhangela becubungula kukhanya ukuthi vele ibandla lezanupf lizweni eliklini ngiceke babandlovu.
Naso Ndlovu.
Ye, okokuqala ngitshela ukuqondisa ukuthi umthethwandaba wathi ibandla lezanupf liwinile. Umthethwandaba wathi thina kasilethanga ubufakazi obugcweleyo ukuthi saqilibezelwa. Umthethwandaba wayefuna sibuye lama-V11 wonke, kodwa-ke thina sase sinanzelele ukuthi kube le-interference kuma-boxes la ikho singahambisanga. Yikho-ke umthethwandaba walahla-ke indaba yethu emthethwandaba ngokuthi kasilethanga ubufakazi obugcweleyo. Then okwesibili bese sithi thina ingxabano vele ikhona, thina sithi umnyaka kagcwala ezanupf kabawinanga. Akuqaliselwe khona lapho, ababizane bahlale bakhulumisane kuyena leyo ndawo, bakubonisane bese kukhangela iway forward ukuthi kubanjwe njani kulungiselela ukhetho oluzayo luya phambili. Sitho thina esikusolayo ukwenza sithi kawinanga, laye atho wenzayo ukuthi athi uwinile kuhlelwe phansi kangamemezi. Umnyaka kagcwala hayi mina ngiwinile, laba abantu ababuye ngecondition enje uyabe engafuni ukukhulumisana. Ingxabano khona ubaba lomama bayaxabana endlini, ingxabano sikhona. Ubaba kangayala athi hayi mama ngiyamnika imali ngenza lokhu, mama lathi hayi ubaba uyenza lokhu. Akuhlalwe phansi kuxazululwe kubonakale ukuthi kusetshenzwa njani kuyiwa phambili. Ngoba kathesi-ke silokudana ubaba nxa simtshela ukuthi silohlupho uthi hayi lingasadla inyama, hambanle kudla imbhida, hayi hambanle kudla amaphothetho. Ubaba wethu silokudana kakhulu, sifisa ukuthi atshintshe ukwenza kwakhe njengoba sesingena ku-2020.
Kuphosele lokugcina Nkomo.
Hayi, ngiyamuzwa uNdlovu ukuthi bakubona ukuthi kufanele ukuthi kube le nkulumo. Mina-ke kade ngakucela ukuthi khona bona kabavume ukuthi kunokwakutsho ukuthi umthetho wendaba walasha indaba yabo phela bengenabufakazi. Sokwabalwa ngama courts ethu ukuthi thina yithi esemthethweni yithi silomongameli bandla ezamphezulu elo muntu ofanele ngumongameli. So ngaleyo ndlela asimlaleleni libe selibuya selihlala phela labanye laba abaphikisayo kuPoland laphana. Senizatsho lani ukuthi nina hayi laphana ikwesi ukusolayo lani liphakathi sikhuluma sindawonye. Ayikwenti lisifuzele esiphukwini selilodwa liphuma phakathi kwabanye abaningi. Hayi, ayisikho ndo.